Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Livuka njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 1 kuzivandlela 2019 nguntungameli Nkomo. Ngithi nyaka omutsha kini lonke. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhuphuka kwefiweli okwenza ukuthi ama-prices even awamateksi lawadule. Akuzange kube khona ukukhuphuka kwemiholo kodwa kube lokukhuphuka kwama-price.
UZulu uthi kulusizi ukuthi eleZimbabwe lingena eminyakeni omutsha namuhla lilenkinga eziningi ezigoqela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kanye lokubhidlika komnotho.
Ngingabe ngingafake lami ilizwi ngithi mina nxa kungaba lokuguquka kwenhlelo zikahulumende kungasiphathisa kakhulu lokho.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lazo zithi lanxa zilangazelela iZimbabwe yakudala elempumelelo kazikuboni ukukhazimula phambili. Sizalipha njalo ithuba balaleli elokubingelela izihlobo labangane lisitsho lezifiso zenu zika 2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano obekhona phakathi kukahulumende lenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association izolo wehlulekile ukuxazulula udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba uhulumende ethe ake nelisi ukubengezelela iholo kanye lokubabhadala ngedola leMelika. Ngokunjalo odokotela laba bathi bayaqhubeka ngokukhalala kwabo umsebenzi. Odokotela laba baqale ukukhalala umsebenzi mhlaka 1 ngenyanga edluleyo bekhala ngeholo kanye lokusilela kwemithi ezibhedlela. Kodwa isikhalazo sabo sokuthi kumele bahlawulwe ngedola leMelika sisolwa kakhulu ngezinye ingcwethi kwezenotho ezifana lomnumzana Richard Mawomva yena othi izikhalazo ezinje ziphazamisa imizamo kamphathi ntambo wezimali umnumzana Mthuli Ncube yokuvuselela umnotho.
Ilizwe livele kalila mali yangaphandle kungabe kuyizifiso ezazikhona kuqala kodwa iqiniso likhona alivumi ukuthi khona lokhu kwenzakale. Yikho ke kuyabe kudingeka ukuthi kutholakale amaqinga angamenza ukuthi asebenze ngokukhona. Njalo uZulu kufuze emzwisise nxa esethula ukuthi lokhu yikho kukhona yikho esizakwenza. Athi ukuthi sibe sikhalela thina ukuthi kuthiwa sifuna ukuhola ngemali uhulumende angalayo kakuyenzi khona lokhu kakuphumi.
Ngamanye amazwi uthi wena udaba lwabodokotela lolo lokuthi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika vele kalusebenzi.
Liyabe livela ngathi kufuze bezivuze ukuthi bona nxa befisa khonoku imali yaseMelika bona beseZimbabwe bafuna ukuthi vele ngathi ngoba saphambanisa ekuqaliseni ukuthi imali le yathi iqalisa ukuba khona nendlela esasiyisebenzisa ngayo ingaso mali yethu kwakuzayenzakala lokho kukhona. Njengoba sokukhona kathesi sokufuze sifunde ukuthi nxa sizathola amadula lawa siyagogosa ukuthi esebenze into ezimqoka into eziqakathekileyo ayikhona ukuthi siwasebenzise ukuthi engamachingamo namanamnede kade sikwenza lokho.
Umnumzana Richard Mawomva yingcwethi kwezenotho. UZulu uthi kulusizi ukuthi eleZimbabwe lingena eminyakeni omutsha namuhla lihlaselwe zinkinga eziningi ezigoqela ukubhidlika komnotho kanye lokusilela kwemisebenzi osokudale ubuyanga obumangalisayo elizweni. Lanxa kunjalo inhlanganiso ezilwela izisebenzi kanye lamalungelo oluntu zithi zizaqhubeka zihlokoma lonyaka. Kuviga intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yesisebenzi emgodini eNational Mine Workers Union of Zimbabwe, uMnumzana Sylvester Mshayike uthi sebelesikhathi eside belwela amalungelo esisebenzi, kugoqela ukusebenza lokuphathwa kuhle emsebenzini, ethi udubo olwedlule zonke ngo-2018 kube liholo.
Siyathaba xa sibona amanye amalungu zenu ama mines ezama ukuthi baphi isisebenzi inkolo ngama-user. Imayini enjenge-Zimplats siyaqalisa ukuthi iholesa isisebenzi yama-user. Ilokuzeni imimosa layo yalandela iyana iyaholisa ama-user.
Uthi ngomnyaka ka-2019 bazaqhubekela phambili beqinisa ukulwela ukuba leminye imigodi ilandele isibonelo sabemigodi ezimplants eselenyanga ezimbili ibhadala kuhle. Izisebenzi eziningi ezigoqela odokotela nababalisi zithi lazo zifuna ukuba zibhadalwe ngedola leMelika. Umqondisi wenhlanganiso emele abakhubazekileyo e-Center for Disability and Development, uMnumzana Masimba Kutshera uthi umnyaka ka-2018 ubone abakhubazekileyo behlukuluzwa beqotshwa emigwaqweni, ethi singena kumnyaka ka-2019 bafuna ukubona kulungisiswa umthetho ongabavikela.
Sinethemba sibilelo ukuthi imithetho enjenge-Convention on the Rights of Persons with Disabilities e-United Nations ingenzakala ukuthi i-domesticate ube ngumthetho walapha eZimbabwe.
Uthi bakhangelela njalo ukuthi kube lentuthuko kwezomnotho kunyanga ezimbili singena ku-2019 kumbe sisiya phakathi laphakathi kwawo, ngoba ubunzima obukhona kwezomnotho buhlasela abagogekileyo ukwedlula abanye abantu. UMnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso yeChitungwize and Manyami Residents Association uthi inkinga abalwisane lazo ku-2018 zigoqela udubo lokubuthwa kwezibi, ukusilela kwamanzi lobudlwangudlwango, ethi bona kufanele ukuthi babambane lamaqembu atshiyeneyo lo masipala belwise bendawonye ukuthi kube lenguquko ezwayo ku-2019.
Into eqakathekileyo njengoba kathe sesiphetha umnyaka ukuze siqalisa umnyaka ozayo siqalise silo mbono omunye.
Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lazo zithi lanxa zilangazelela iZimbabwe yakudala elempumelelo kazikuboni ukukhazimula phambili. Kubika uBenedict Mhlapo ekwele South Africa.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi bezingabuzange langene ngesikhathi cabanga ukuthi ukuphuma kwaMnumzana Robert Mugabe esihlalweni kuzaqeda zonke inkinga ezibhekane lelizwe. Zithi ukusilela kwemisebenzi, imali, impahla eziqakathekileyo empilweni kaZulu nokudula kwalezo ezikhona yizo izinto ezibahlukumeze kakhulu okwedlula zonke. UMnumzana Kanishias Nkala ulilunga lezaphu obencintisa ekhethweni lwedali lephalamende mele indawo yeGwanda Central uthi ngitsho labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bebethwele amagabha avuzayo ngo-2018.
Ku-South African economy sibone kuba nama-changes abekhona, kodwa ama-changes lawo abekhona ku-economy awaculisi ngoba sikuhlangane nokukhuphuka kwe-VAT osokwenza ukuthi into eziningi zidure, ukukhuphuka kwe-fuel okwenza ukuthi ama-prices even awama-taxi lawo adule. Akuzange kube khona ukukhuphuka kwemiholo, kodwa kube lokukhuphuka kwama-price.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulekani Dube uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende okhona wehlulekile ukugcwalisa iningi lezithembiso abezenzile ngesikhathi uMgabe ephuma esihlalweni.
Umnyaka ube mubi kakhulu impela, masibheka la isuka khona nalapho esesikhona akukho okuhambayo ngoba izinto lokuziwa lukhuni wes. Akusela kuthi kusezimu noma kulapha nje iranda lisathenga ilutho, imisebenzi iqhubeka ngokushota. Ezimu khona kubi kakhulu, noma sibheka nje zepolitika siwulubona utshintsho ukuthi singathi kuphume bani kungene bani instead kuba wesi kusiya phambili.
Ngakwelinye icele uMnumzana Moses Banda uthi ukungena kukahulumende okhona akudalanga mehluko empilweni kaZulu.
Uhulumende ophetheyo ubonise ukuthi usaphethe ngalelani gear ngatele zano njengoba beloke beyizano ngoba kungajinjika ngalutho akulanto etshintshayo.
Kanti ke Nkosazana Thandekile Ndebele uthi abebethwele amalahle ekhanda kakhulu ngabayanga labangasebenziyo.
Ukuntshintshwa kukamongameli lakho kube lo mthelela omkhulu ngoba kusuka lapho intengo yezinto ikhuphukile kakhulu ezitolo lezinye izinto azisathengeki.
Loba kunjalo abeZimbabwe laba bathi abakalilahli themba kungakho bakhangelele ukuthi u-2019 uzabalethela okungcono. Belesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Sisuke eMzansi size ngapha eMelika lapho esixoxe khona lesinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Kholwane Gwebu. Yena othi lanxa impilo ibingcono phetheya umthelela wobunzima obuseZimbabwe ubumkhathaza kakhulu.
Nxa sesiqathanisa okwenzakala lapha eAmerica lobo kufunzakala ekhaya eZimbabwe ukhanya ukuthi umnyaka lo esisuka kuwo kade kulobunzima kakhulu okuyikho kusiphathe lathi kanzima noma singapha eAmerica ngoba inhlupho zabo zonke bezisiza ngithi ngapha sicine lathi sithwele ubunzima ababuphethe inoma singabe siseAmerica. So ngathi mina ngamafitshane umnyaka lo ubu umnyaka onzima ikakhulu izizalwane zeZimbabwe zingabe ziseMelika noma zingabe ziseZimbabwe.
Nguquko bani oyikhangeleleyo lonyaka engenza impilo zabantu zibe nganeno?
Nxa singabe sikhangele inguquko kwele Zimbabwe singabe siqalisela kusukisela kuhulumende ukuthi nxa kungaba lokuguquka kwemqondo langenhlelo ezikahulumende kungabe lokusiza kwabantu ukuze ngoba ubunzima bakhona bonke nxa ngithi ngiyabuqhathanisa kabuveleli ikakhulu ebantwini okumakhelwane buvelela kuhulumende. So bengingabe ngingafake lami ilizwi ngithi mina nxa kungaba lokuguquka kwenhlelo zikahulumende kungasiphathisa kakhulu lokho.
Kuyini ongakuxwayisa ngakho ezinye izizalwane zeZimbabwe?
Nxa singabambana siphume lo mqondo wokulungisisa ilizwe lethu ikakhulu ezikhundleni ezaphezulu uqalisela kumongameli usehla khona phana kuhulumende nxa kungaba lokutshintsha kwezinto ukuthi laba abakhona okwamanje nxa kabe usiya ngami bebengabe bengamiswa noma imisebenzi kungene eyinye ithimu engabe mhlawumbe ingasisiza ngoba leli uhulumende okhona okwakadesi kasimboni elenguquko thina njengezizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe njalo kasimboni esiza uZulu ngezikhalazo abakhala ngazo. Ngasikhangela noma ngazempilakahle uzathola nsi ukuthi ezibhedlela kuswelakale imithi iswelakale kuphinde kuxotshwe labo abayibo abasiza ngezempilakahle. So lokhu kuyasengisa ukuthi uhulumende silaye ngala ndaba lozulu wabantu kule ndaba lezifiso zakhe. So thina njengozulu waseZimbabwe bengikhalela ukuthi ngabe singabambana siphume lelizwe elilodwa nxa kuyikuthi siyangena ezitridini singene silelizwi elilodwa ilizwi lokubana umthungameli engabe ngabeka phansi izintambo kungene abanye mhlawumbe kungaba lokubelo.
Ungathanda ukubingelela izihlobo labangane mhlawumbe ababili abathathu?
Ngizabingelela Nkomo, ngibingelela izihlobo zami eziseZimbabwe, ngitsho labo bonke abangaziyo, mina ngikholwani Gwebu engikhulumayo, ngiyazi abaningi abangaziyo abantu abalaleleyo, ngingasoze ngibaqambe ngamabizo kodwa ngizababuyeka bonke nje ngegama elifanayo ukuthi ngiyalibingelela lonke ngithi mina mnyaka omutsha saleni sibambile khonapho singayekethi sihlale siqinile enyibala labadala lithi nxa sokusiba nzima kakhulu sokusiyaduze lokulunga. So ngingazike kulelo bala mhlawumbe lokho lisachaziswa ngendlela efana nayo nxa lichaziswa ngendlela efana nayo ngikhangelela ukuthi umnyaka esiya kuwo kumele singene sile nguquko ikakhulu kwezempangazwe.
Umnumzana Kholwane Gwebu yisizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha kwele Melika. Singene kwezemidlalo sikhangele izehlakalo ezimqoka ezenzakale emidlalweni etshiyeneyo ngomnyaka esiphume kiwo izolo. Uyalandisa uJoseph Njanji.
Umnyaka 2018 ngumnyaka ozakhunjulwa ngabaningi njengomnyaka lapho abaningi abalandelayo ezemidlalo abazithole sebelethemba elitsha lokuba lolu gatsha seluzaphakama okuzwayo ngemva kokukhethwa komdlali wokuntsheza olodumo uKirsty Coventry njengomphathintambo wogatsha lwezemidlalo uhulumende welizwe leZimbabwe okhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa ngenyanga kaMpandula. UCoventry ngumdlali olodumo umhlaba wonke jikelele ngemva kokwenza izimanga kumidlalo yama-Olympics ngomnyaka ka-2004 langomnyaka ka-2008. Ngemva kokukhethwa kwakhe ukuba umphathintambo uCoventry uthembise ukuba uzakhulumisana labezemidlalo ukuze kucandwe indlela yentuthuko kwezemidlalo. Nasekwedlule inyanga ezintathu uCoventry eqale umsebenzi njengomphathintambo wezemidlalo kodwa awukabonakali umehluko. Olunye udaba abaningi abade bekhangelele ukuba luzalungisiswa nguCoventry ngolwenkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa ngamafitshane, kodwa lokhu akusenzakalanga kwaze kwagcina kuqhutshwa ukhetho lapho uFelton Kamambo anqobe khona uPhilip Chiyangwa. UKamambo yena uthe ngemva kokukhethwa kwakhe wathembisa ukubambanisa imuli yomdlalo wenguqu elizweni.
The football family is divided and we need to unite the football family.
Imuli yomdlalo wenguqu yehlukene kakhulu njalo kumele sibambanise abantu. Ngalokho ke ukuxoshwa kwabantu ebholeni obekusenzakala kuzaphela ngesikhathi mina ngikhokhela umdlalo wenguqu.
UKamambo ungene esikhundleni ndawonye loGift Banda onguye umsekeli wakhe ukuthi amalunga ebhodi ngaba lisa uBrighton Malandule, uFilimon Machana, uShuka Chakonda, uRodrick Chamuchi Wanza kanye noFarai Jere omele iPSL, noRosemary Kanonge omele ibhola labesifazane. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liphakamise isicoco seCOSAFA Cup okungokwesikhombisa ukwenza lokhu selokhulu umncintiswano waqalayo njalo lilakho ukuyaphatheka komncintiswano we-AFCON ngo-2019. Iqembu lomdlalo wenguqu le-FC Platinum yilo njalo liphakamise isicoco se-Premier Soccer League okungokwesibili iminyaka elandelana ukuthi eletriyangi yilo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup. Umdlali okhethwe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye bonke nguRod Chinyengetere odlalela iqembu le-FC Platinum njalo laye ngokwesibili ukuba athathe leso sicoco iminyaka elandelana. Indaba ezimnandi ezithokozise abalandeli bezemidlalo ngomnyaka ka-2018 yezigoqela ukuphumelela kweqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqhaga i-netball okuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa kweNgilandi ngomnyaka ka-2019 ngenyanga kaNtulikazi. Kube le njabulo njalo kubalandeli bomdlalo we-rugby ngemva kokuba iqembu elimela ilizwe emdlalweni odlalwa ngabadlali abayisikhombisa libe zintshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba emncintiswaneni oqhutshelwe elizweni lase-Tunisia. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona kale lisanga ukuphumelela ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba kodwa liduduze abalandeli balo mdlalo ngokwenelisa ukunqoba kumdlalo wohlobo lwe-test lapho litshaya eleBangladesh okungakwakuqala ukuba lenze njalo lidlala lingekho ngekhaya kusukela ngomnyaka ka-2001. Okunye okudanisileyo kwezemidlalo lonyaka kugoqela ukwehluleka kweqembu elidlala umdlalo wohlobo lwe-rugby odlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu ukuphumelela ukuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa emazweni abalisayele England kanye lele Wales ngo-2019. Isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Athletics Board uManuel Mpofu uthi yena kube le ngqubela phambili kulo mdlalo edolobheni lakobulawayo ngomnyaka ka-2018.
Yathi season sibili it was a success because ngakhangela lapho kobulawayo siwoste ama-interprovincial cross-country championships SADMs siwoste futhi interprovincial second field championships ewet stadium in April hosted jama IWF courses amaningi.
Idolobha lakobulawayo liphinde njalo laqoqa imidlalo ye-International Hockey Federation Open Hockey Series. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Mnjanji.
Isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokufingelela izihlobo labangane lisitsho leziloyiso zenu zomnyaka omutsha esiwuqala nje lamhlanje.
Yebo, 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 yebo. Kuqala ngithanda ukufingelela abafowethu abathi uAmoni Moyo oseGweru, Moka Moyo oseUBH wobulawayo, izobulisa unkosikazi wamanyube, izingane zami ezithi uTalenti, uMinenhle,
uAndile labo bonke abanye engibaziyo ngingakhohlwa omakhelwane bami abawogatawa kanye lomntana wami endele khona ngisithi umnyaka omnyaka ka-2018 usiphelele kubi sifisa ukuthi oka-2019 kungabi njalo kube ngumnyaka ozaba kuhle kodwa uzaba muni stili ngoba into zakhona zikhanya hhayi azila khanda azila msila siyabonga
ukhumbula ngomunye ukhizimuso kulo nyaka ophelile
yalibingelela basakazi be-Studio 7 nabalandeli be-Studio 7. Gama lami ngubusi Masina uhlala eMagwegwe koBulawayo. Ngicela umnyaka omutsha omuhle olenjabulo lentokozo kuzo zonke izihlobo zami abangane bami omakhelwane bonke nje abangaziyo. Ngisithi uNkulunkulu abe lami baningi abangalibonanga leli langa lamhlaka 1 kodwa kungasemthando yabo kuyintando kaNkulunkulu thina esizasingelela ukulibona leli langa simbongene uNkulunkulu simdumise ngalokhu asenzela khona kungenani ukuthi siphakathi kohlupho kuleli lizwe laseZimbabwe kubo bonke abalandeli bebandla le-MDC ekhokhelwa nguChamisa asibambeleleni izabuya inguquko ngesikhathi sayo lolu dluke siphakathi kwalo bunzima kunje izikolo ziyavulwa akusangeneki emashofu lapho izinto sezivula kodwa sithembeni ukuthi uNkulunkulu uzaba lathi uzasizwa ngelinye ilanga uzasikhulula kula maketane themba sidlale kahle ikhisimusi lancwadi kungela lutho njengeminyakeni sokuthi ake sinathe amakhokokhola kathasi abengekho kungenani kudlulile nonkulunkulu nokwaziyo umnyaka ozayo usezandleni zakhe nguye njalo okwaziyo cela umnyaka ozayo u-2019 olenjabulo olempilakahle kithi sonke ngiyabonga.
Ukuthatha leli thuba ngibulise bonke abakithi komoya kwepindi lapha eGwanda mna ngokuzalwana laphana eNtebe ngiyabulisa bonke nje abanewethu abantwana kunye nezihlobo zonke jikelele nginifisela umnyaka omusha ukuthi ke kungenele kube sengathi uNkulunkulu sengasibosisa kikho konke esiyabe sikufisa eminyakeni omusha ukuthi uNkulunkulu asibosise ngakho laphana ngihloniphana umoyo ezalwa laphana eNtebe ngiyabonga nakini basakazi abahle abathandekayo nginifisela umnyaka omusha ngiyabonga.
Studio 7 olivingelelayo ngusithandazile Ncube waseFlamphi kondolwane ngithanda ukubingelela kakhulu isihlobo nabangane ngithi kini mnyaka omutsha laphela ikhona ngilifisela inhlanhla ngo-2019 liziphathe kahle ngithanda ukubingelela kakhulu uListen Cinderella Nkomo noBright Cooke kanye nomalume wami umxolisi Mr. Bones ngithi lapho khona malume u-2019 akuphathe kahle ukhiphe ingoma yakho bese sithi uMagwaza lapho khona sithanda ukubonga kakhulu ngo senzele khona bajabulile abantu isizwe sonke kanye neDupia Masters sicela ukulibonga ngosamanana bajabulile abantu kanye nabaculi bonke nje abasesikhalangeni silifisela inhlanhla ngo-2019 liziphathe kahle laphele khona yip yip.
Msakazi wami uyabingelela, mina ngimhlonipha Nkomo ngiseGoli ngokuzalwa ngilapha eFlabosi endaweni esesizive ngiyabingelela kakhulu izihlobo zami, abazali bami lapha yana, ubaba wami uSandaba, umama wami uNandaba. Ngibabingelela nje ukuthi uNkulunkulu sengade ngangcinela bona abazali bami, izihlobo nabangane bonke nje, nabahlali sihlalisane nabo kahle kakhulu, sengathi uNkulunkulu angaba nabo. Ngibingelele nje nemuli yami, izihlobo zami zonke, omalume bami, ngibabingelela bonke, sengathi uNkulunkulu angaba nabo bonke eminyakeni onke ozayo. Singena sonke singabaphephileyo, nani basakazi bami lingene njalo ngabaphephileyo eminyakeni omusha. Ngiyabonga kakhulu basakazi bami, ligcine njalo, liwugcine umsakazi wethu, uhlale usi-updatha njalo ngakuwenzakalayo ekhaya. Thina nathi esikude singene kahle eminyakeni omusha.
Happy New Year.
Yebo. Basakazi ku Studio 7. Isithu nyaka omusha kini lonke basakazi ku Studio 7. Ngilishisela umnyaka omusha omuhle olihlukela. Phambili ngomsebenzi wenu. Sizala lathi silichaza. Ngibingelele njalo lezihlobo labangani kumagumbi amane wonke omhlaba. Mina igama lami ngukhawude Nube. Ngise Kaduga Wad. Bukan Dangula Kulit.
Abalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siza kuvalela onake khonapha emsakazweni. Happy, happy, happy new year. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle. Silifisela umnyaka omutsha olithukela kanye lempumelelo. Ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu uthi kulusizo ukuthi leZimbabwe lingena eminyakeni omutsha namuhla lile nkinga ezigoqela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela lokubhidlika komnotho. Isizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lazo zithi lanxa zilangazelela iZimbabwe yakudala elempumelelo kazikuboni ukukhazimula phambili. Kwaneleke okwamanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo. Matukanduna bafuphatila.